bebelesifiso sokuthi isadiki izaba yenza ukuthi izani PF ikhitshwe esihlalweni kodwa akusayenzakalanga osokwenza kube buhlungu kakhulu ukuthi isadiki yangikhona isihostwa iZimbabwe kusuke futhi njalo soon after the SADC summit upresident weZimbabwe ubaba uEmerson Tambo Mnangagwa wuyo osezaba ngu-chairperson weSADC. Lokhu kusokwenza ukuthi kube nezinto eziningi ezikhulumekayo, kube labanye abayethusele ukuthi bazangena emgwaqweni bayenze udlame lodlakela. Kodwa upresident ekhulumile esikhathini eziningi ukuthi hhayi asishiyaneni le ndaba zodlame lodlakela ngoba isandla somthetho sizajezisa labo abafuna ukungena entweni ezinjengazona lezo. IZimbabwe aso banana republic, ilizwe elilemthetho elendlela enziwa ngayo izinto. So lokhu esikuzwayo ukuthi amabandla aphikisayo laba bama-civic society abazama ukukwenza bezama ukukhankasela ukuthi kube lodlame lodlakela kwele Zimbabwe, thina singabantu abasha sithi hayi izinto eziyize, izinto ezingasebenziyo. Okusebenzayo ukuthi abantu beZimbabwe bebuthaniswe kubonakaliswe phambili ukuthi umsebenzi wenziwe eZimbabwe umsebenzi omkhulu kakhulu.
Ye, nxa usitsho njalo baba Mduzi, akukhanya ngazani phela libamba abantu ngamandla, njalo akukhanyi phela ukuthi kuyinasela kwenzayo okubambekayo sibili, kukhona ongakhuluma ngakho khonapho.
Siyayibona imisebenzi kamongameli upresident Emerson Mnangagwa aseyihlalele phezu kwayo indaba ezokuguqula nendaba ezokuphumelelisa ilizwe. Siyayibona imigwaqo yakhiwa, siyabona amadama yakhiwa, iZimbabwe isifake ingqoloyi eningi kwedlula ingqoloyi eseke sayikhipha emazweni adlulileyo ngenxa yokuthi ilizwe lakhiwa libuswe njalo lithandazelwe ngabanikazi balo. Abanikazi beZimbabwe yibo bayakha imigwaqo, abanikazi beZimbabwe yibo abalungisa amadema, abanikazi beZimbabwe yibo abasemasimini abayenza ingqoloyi lokunye kuningi esikubona kuphuma emasimini ngabanikazi beZimbabwe. Thina njengabatsha sithi hayi sesimelele isadiki ibuye, izabuye yenzwe kuhle kungela lutho oluphambanisekileyo ngoba isandla somthetho sikhona sizavikela abantu beZimbabwe imajority engafuni izinto zokulwa, engafuni izinto zodlame, engafuni izinto zodlakela. Abantu beZimbabwe into abalesifiso layo yikubona ilizwe labo liphumelela, yikubona impilo zabo zitshintsha, yikubona izinto zabo zisenzakala kuhle zisiya phambili. Sikhangele ukuthi ilizwe lethu ngalibe yilizwe elitshengiselayo kwamanye amazwe ukuthi hayi yilizwe elisendleleni yokuphakama, yilizwe elisendleleni yokusukunyiswa liyofika lapho elimele lifike khona. So konke lokhu thina sikunanzelele, njalo thina sinesifiso, njalo siyathemba ukuthi soon after iSADC summit konke kuyahamba kuhle, iZimbabwe abantu bephenduke engqondweni zabo benanzelele ukuthi hayi iSADC ayisiyetshintsha ezombangazwe, ayisiyetshintsha omongameli, kodwa iSADC yona is just an organization ekhona ukuthi amazwe abambane ancedisane ekwakheni amazwe abo.